uhulumende wethule imali yamaphepha entsha yamadola amabili 2 Zimbabwean dollars, amahlanu 5 Zimbabwean dollars, leyamatshe yamadola amabili 2 Zimbabwean dollars. Ibhanga lesizwe leReserve Bank of Zimbabwe RBZ lethule njalo isinqumo sokuthi amabhanga aphe abantu amadola angamakhulu amathathu 300 Zimbabwean dollars ngeviki. Lokhu kuza ngemva kokubantu abaningi bebesebethwele nzima ukuthola imali emabhanga sebeyithenga esitaladeni lapho ithengwa ngentengo ephezulu kakhulu kubosiphatheleni. Omunye wabamukelela imali ngenjabulo kumnumzana Tafaza Chikandiwa, kodwa esithi kumele imali itholakale izikhathi zonke njalo intengo yempahla yehlise ezitolo.
Kodwa into thina esiqala ngayo ngokuthi imali le izabe itholakala yini, kumbe izabe izifananela la yena leyathi khona ekhona not evele ingatholakala. And ezinye izinto esiqala ngazo thina ngezokuthi imali le izayehlisa intengo yini yamagrosari esiwathengayo layo emashopu, kumbe kuzabe kuzifananela.
Kodwa abanye abafana lomnumzana Takawira Kobetsayi bathi akusoze kusize ngalutho ukufaka imali entsha emabhanga ngoba abantu abaningi eZimbabwe sengasebenzisa amabhanga.
Leli nyathelethelwa nguhulumende lokubisa izimali ezintsha mbone kule ncedo endubeni zethu esilazi njengelizwe, ngoba wathi nxa sikhangelisisa kuhle kahle abantu abaningi bakule informal sector njalo abantu abalathemba lokufaka izimali zabo emabhankeni. So ngangokuthi bona imali zonke lezi umphakathi uzayithatha njalo i-system leyabahlezi beyi-creatile bona ukuthi abantu bazabe bekhoyithenga imali ayisoze ime ibhanki ezasalangela mali futhi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Marshall Bwanya, yena othi imali izaphanga yehle isisindo sayo ngenxa yokuba ilizwe lingena elikulimayo loba elilungisayo ukuthengiswa kwamanye amazwe okungaletha imali yakwamanye amazwe elizweni.
Imali enja isikhona sibili emabhanga, but imali le enja esikhona emabhanga asinathemba nayo, asina confidence, asinatrust nayo, ngoba i-currency leyi ilokhu idliwa yi-inflation, ayithengi. So kusobala ukuthi uhulumende imali le ayifakileyo akula nto azayenza ezanceda ngayo ukuthi iqede i-inflation, ngoba ezenobide kuzasikhola imali eningi engathengiyo ebefuna ukuthenga ama-goods amalutshwana.
Kodwa unkosikazi Nomfaphiri uthi okunganceda ile Zimbabwe ukusebenzisa imali yakwele Melika ngoba le entsha kuyukuguqula nje umbala.
Izimdola le ebuyileyo thina kasilandaba layo ngoba vele izaluza i-value ngesikhathi esincane. Thina esikufunayo ukuthi imali zethu esizifolayo zibe equivalent to i-US dollar, ngoba vele akuncedi lutho lokhu. Kuzanceda just for a short time, kodwa kusiyaphela amaviki amabili siyaphambili seze sibuyekile lapho esikhona. So vele akusincedi lokhu.
Imali entsha le kayihlukananga kakhulu lehlobo le-bond note evele ikhona. Eyamadola amabili i-$2 ilombala oluhlaza ibhalwe Zimbabwean dollar, kuthi eyamadola amahlanu i-$5 ibomvu njengevele ikhona. Ibhanga le-RBZ lazise ukuba lizakwethula amadola afika i-billion enyangeni ezintathu ezilandelayo. Ngimele isifundo sevelini seHarare, ngingu-Clifton Bebe.